Ekhuluma le ntatheli izindaba izolo uMonzora uthe kusobala ukubana isimo eziselizweni asivumeli ukubana kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo. Uthe ugwalo lokubekwa kwemingcele olwe-delimitation lokubeka esobala ukubana izeki kayilungelanga ukuqhuba ukhetho ngokubeka imingcele engasekelwa ngamanye amabandla, ikakhulu aphikisayo. Lokhu kugcizelelwe yisikhulumeli sebandla lakhe, umnumzana Witness Dube.
Thina njengebandla le-MDC sikholelwa ukuthi kumele kube lokuxoxisana ukuze silungisisane kwezokhetho lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayaphatheka ngokuthethisana ku-social media langaphi langaphi kungelanto elungiswayo. Kukanti kanti abantu bangahlala phansi ethebulini njengesake sakuyenza ngo-2008 sisiya ku-2013 lapho esayenza khona i-constitution entsha. Sasihlalisane phansi, savumelana. Saphuma le constitution entsha, saphuma le electoral act entsha. Okwakhathesi imithetho eku constitution iqondile, osokudingeka ukuthi kulayiniswe. Ngakho lokho yinto esingazihlalela phansi nje sikhulumisane laba kubandlela ubusayo, lama opposition parties wonke, lama stakeholders wonke. Asikholele ukuthi nje kuyala siloko sithethisana, siloko sihlokozana kungelanto eyenziwayo kulento okungayiletha eyingqubekela phambili kumbe impumelelo ku-electoral reforms zethu.
Umnumzana Monashe Mthusa webandla leZANU PF yena uthi ibandla lakhe kalikahlupho ngokhetho lweZimbabwe.
Angazi ukuthi okumele ku-dialogue kuyini. Sikhuluma ngento le yabayithi ngama-electoral reforms ngoba kule parliament esilayo eZimbabwe okuyikho khona amalunga amabandla akhethwa ngabantu ukuthi beyilungisa imithetho yelizwe ahlangana khona. Esikutshoyo thina ukuthi iparlamento yindawo eqakathekileyo ukuthi abantu bekhulume indaba lezi. Upresident njalo ulungise i-political platform yama-political actors Pollard ukuthi bebuthane bekhulume njalo. Yena lowo ubaba umnumzana Monzora ube ngomunye aba part of Pollard. So ikuyini asebeyihluleke ukukhuluma e-parliament, ikuyini asebeyihluleke ukukhuluma ku-Pollard osofuna ukuthi abantu bebuthane. Asingayenzi njengabantu abakudala abathanda ukwenza amadale lokubuthana besenza imihlangano eyokuthi bekhulume ngomhlangano ukuze belungiselele umhlangano. Esikutshoyo thina ukuthi okwakhathesi amabandla sokumele akhankasele ukuthi avotele ngo-2023. Nxa ungelabantu kumele uchiye laba balabantu bekhankase ungasaqali ufuna ukuthi abantu beluke bekhuluma. Siyazi kula amanye amabandla ayesaba ukuya ku-election ukhethe siya kilo sithi hayi lethani abantu bonke abalisapotayo bebuye kuZANU PF ukwenzela ukuthi singaqeda isikhathi siqeda imali ezabantu abeZimbabwe sibuthana sixoxa ngokuxoxa ukuze sixoxisise into efuna ukuxoxwa.
Kungxoxo ayenze le-Studio 7 ngeviki edluleyo umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukanye evumelana lo Monzora ukuthi ngendlela ephathwe ngayo ugwalo lokwehlukanisa imingcele ole-delimitation langendlela umthetho wezokhetho ohlelwe ngawo, ukhetho lwalonyaka alusoze lube ngolukhululekileyo. AbeZANU PF bona lokhu beqhubekela besithi ababoni okubi ngokwehlukaniswa kwemingcele. Ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.